So we seek out this end of a VOA in Jebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuMabasa 2021 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bokholo lwesiKristu bakhala ngokungayi ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Sivuseleleka kuwona lawa ama-gatherings. So iCOVID-19 le isiphambanisile kakhulu.
Abafundisi bathi basebenzisa indlela eziningi zokuxhumana labalandeli ngesikhathi sekhefu lePasika.
Injongo zePasika besizihambisa ngeFacebook, kwesinye isikhathi ngeZoom.
Inkokheli yeSouthern African Development Community ikhangelele ukuba izakwenza umhlangano weSADC Organ on Politics, Defense and Security kunsukwana ezilandelayo ikhulumisana ngokwenzakala kwele Mozambique lapho kulamalwe cacha e-Islamic State abulala abantu mahlayana. Isizalwane seZimbabwe sesilungisa ukudla kwesintu.
Ukudla engilakho okwamanje ngilokudla okugoqela amazambane, amathakada, indlubu, umfushwa wodude, umfushwa wendlufa.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kubazwisa ubuhlungu ukuthi lonyaka umnyaka wesibili besehluleka ukubuthana ngobuningi babo ezindlini zokukhonzela uNkulunkulu ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Umnyaka ogcweleyo abantu bengahlangani njengalokhu ababekwenza kungakaqhamuki umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe, lapho osubulele abedlula inkulungwane lengxenye 1524 elizweni. Okwamanje uhulumende uselwisana lomkhuhlane lo ngokuhlaba abantu amajekiseni okuzivikela kugciwane le-coronavirus. Okwamanje asebehlatshwe okokuqala bedlula inkulungwane ezilikhulu 111,588, kuthi asebehlatshwe okwesibili bedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili 21,327. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi bekhala abalandela ukholo lwesiKristu abathi umkhuhlane weCOVID-19 ubathwalise nzima njengoba bengavunyelwa ukwenza imihlangano elabantu abaningi. Omunye wabo nguMpongeni Ncube, umculi wengoma zokholo lwesiKristu kuqembu leTender Voices Duet.
Bese sijayele ukuthi ngasona lesi sikhathi abantu siyangena imango ethile, abanye besiye ezintabeni, abanye besiyalala emachurchi, abanye besiya phesheya kwamazwe bezama ukuthi behlangana bethokozelela umkhosi wona lowo we-Easter. Manje iminyaka leyi edlulile emibili kasibonanga kusenzakala khona lokhu ngenxa yomkhuhlane lo umbhuqazo osukhona we-COVID-19. Sokusenza umkhuba lo bese siwujayele ube nzima kangakani.
Uncube uthi umkhuhlane weCOVID-19 ubaphazamise kakhulu. Unkosikazi Sihle Dlamini uthi lanxa bekuzwisisa okuthiwa nguhulumende ukuba abantu baphile ngendlela evikelekileyo, ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 sekubalethele inkinga eziningi kwezokholo.
Usually thina sivuseleleka kuwona lawa ama-gatherings. So iCOVID-19 le isiphambanisile kakhulu ngalesi sikhathi se-Easter. Abanye bethu sebesiwa kakhulu esiKristwini.
Unkosikazi Alice Milanzi uthi bekule mihlangano elabantu abambalwa lonyaka bethakazelela ikhefu lePasika.
Kuma-churches kube lamaphungwezi kwezindawo akuzange kwaba khona, but abantu abazange banjani, abazange baminyane, ba-sanitize izandla, bagqoka ama-mask, thatha ama-temperatures. Wonke umuntu uselandelela ukuthenga temperature, awungene e-church nxa kungekho konke lokhu. At least umthetho sikwanisile ukuwulandela.
Umnumzana Ishmael Sibanda yena uthi bakubone kufanele bazilandele lezo ziqondiso zikahulumende ezokuthi akumelanga abantu babuthane.
I-Easter yalonyaka ifana njalo leyo umnyaka lo ophelileyo, ngokuba sekule mthetho eminingi-ningi masihambe ema-church, lento yokusanitizer, social distancing, njalo asikwazi ukuhamba sahamba sivakatshelana lezihlobo labangane njengasensukwini akubhubhane lolu lusitshintshile sibili kakhulu.
Ngaphambilini kwaleli khefu le-Easter uhulumende uhle wakubeka sobala ukuba kavumeli imibuthano yabantu ngesikhathi sekhefu leli ngenxa yokwesaba ukuthi kungamemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Njalo abafundisi bokholo lwesiKristu bathi kumele abantu balandele uNkulunkulu loba umhlaba wonke jikelele ubhekana nomkhuhlane we-COVID-19 okwenza bengahlangani ezindlini zokukhonza. Bathi ziningi indlela abahambisa ngazo ilizwi likaNkulunkulu. Umfundisi Sinda Ngulube webandla le-Brethren in Christ Church uthi benza inkonzo ngendlela ezijiyeneyo ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19.
Lonyaka kube lomahluko omkhulu xa sikhangele inkonzo zePhasika. UNkulunkulu wemuhle kithi ngoba senelisile ukuthi sihlangane, yebo loba sibalutshwana ngoba i-protocols ze-COVID-19 zithi kumele sibe ngu-50 enkonzweni. Bebehlangana abantu ezinkonzweni ngawona lawa amanombolo amancane angadluli 50, kodwa kwesinye isikhathi kungene ama-sessions kumbe izinkonzo ezehlukeneyo xa abantu ibandla lilabantu abaningi. Kungangena ezimbili inkonzo kumbe ezintathu bethakazelela lesi sikhathi sePhasika, ngoba kithi njengamaKristu kuqakathekile ukuthi sithakazelele leli langa kumbe lesi sikhathi sePhasika, ngoba yisikhathi lapho iNkosi yethu uJesu Kristu eyahlupheka yafika ekufeni ngemva kwelanga lobuthathu yavuka kwabafileyo. Yikho ke sibonga lokhu ukuthi indaba yensindiso yapheleliswa lapho uJesu evukile kwabafileyo. Kanti namhlanje silethemba lokuthi lathi njengabantwana bakaNkulunkulu abakholwe kuKristu Jesu silokuphila okungapheliyo.
Ukulube uthi basebenzisa inkundla ezijiyeneyo ezinjengeFacebook, iZoom lokunye njalo lomsakazo kwaZulu.
Injongo zePhasika besizihambisa ngeFacebook, kwesinye isikhathi ngeZoom. Lolu hlelo lweZoom luyasiza kakhulu kulabo abakunetwork nalabo abenelisa ukuthi bathole ama-data bundles. Kwesinye isikhathi bona lamafoni abehambisa izindaba ezimangalisayo ezokuphakamisa ubukhulu bukaNkulunkulu sithakazelela lesi sikhathi sePhasika. Yikho siyambonga umlimi loba kukhona iCovid, kodwa lezi ndlela ezintsha zokufakaza zokuhlakaza ivangeli njenge-intanethi kusisizile kakhulu. Yebo kambe abanye abakhatshana emakhaya kungaba nzima ukuthi bathole lezi nkonzo zisenzakala, kodwa bazazithola loba sokudlule isikhathi esithize. Njengebandla labazalwane kuKristu eZimbabwe sile radio ministry yethu amagugu evangeli eyo esisebenzisayo ukuhambisa izindaba zevangeli. Lokhu kwenza ukuthi injongo yePhasika ifinyelele khatshana lemaphandleni kalula ngomsakazo weradio.
Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas kule Melika uthi uqakathekile ukuzwisisa usuku lokubulawa lokuvuka kukaJesu. Umthombeni uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi uJesu wavuka, uthi uJesu ukhona.
Namhla kungesonto ngikhuluma ngokuthi ithuna livuliwe, ilitshe ligiqiwe, uJesu uvukile. Indaba yonale eyokufa, eyokubanjwa, eyokuthonisiswa, eyokubulawa lokufa kukaJesu, indaba engathi kayizwisiseki. Abantu abaningi kabayikholwa, abantu abaningi bakholwa ukuthi abafileyo baphansi, abantu abaningi bakholwa ukuthi abafileyo sebefile, abantu abaningi bakholwa ukuthi osedlule kulomhlaba usedlule. Kodwa ke indaba kaJesu iyasuka ibaluleke kakhulu ekutheni yona ima ididandalaza ukuthi wabanjwa, wahlukuluzwa, wabethelwa, wafa kwabonakala ukuthi usefile kwezwakala lokuthi usefile walala ethuneni kodwa waphinda wavuka bonke abantu bazakuma esihlalweni sayenalo uJesu ozabahlulela yilona lo ngemsebenzi yakhe abalungileyo baye esandleni sokudla ababi baye esandleni sokunxele ukwenzela ukuthi umhlaba lo ube sekuthokozeni okungayi kuphela labo abalungileyo bathokoze kokuphela labo ababi bahlupheke kokuphela
abantu abathengi kwele Zimbabwe balinanza ikhefu lekuphasika ngendlela ezijiyeneyo abanye ngabahlangana labangani lezihlobo emaphandleni abanye njalo benza abakufisayo emadolobheni
inkokheli ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuba iza kwenza umhlangano we-SADC organ on politics Defense and Security kunsukwana ezilandelayo ikhulumisana ngokwenzakala kwele Mozambique lapho kulamalwe cacha e-Islamic State abulala abantu mahlayana iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana bazangena umhlangano lo kulandela ukuhluthunwa kwedolobho le-Palma eliseduzane lesakhiwo esikhulu senkampani ye-Total iyaziwa ngokulungisa amafutha ezimota lokunye ilizwe lakwe-South Africa kubikwa ukuba selizama ukuhlenga izizalwane zalo kuleyo ndawo kubikwa ukuba amalecatha la angagcina engena kwele Zimbabwe nxa amazwe asemhlubulweni we-Southern African Development Community engakhuphanga ibutho amanyana alwisana le-ISIS singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu lamashumi amathathu 131 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele bathokalakala bele COVID-19 sithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi i-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 116,000 phakathi kwebedlula izigidi ezine 4.2 million abahlolwe batholakala belo mkhuhlane lo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
lingalithona njani izulukandaba lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma lo Martin Mlilo uMartin Mlilo liyamazi sibili ujale ukuthi asichazele amazwi sizokuthiwa ke uzeqalise uhlelo lwakhe lokulungisa ukudla kwesintu siyakwamukela kuhlelo baba Mlilo
yebo lisalibonani babudoda
ye unjani baba
ngiyaphila njani
hayi siphilile akusithele lapha sizokuthiwa ke sokulwa ukudla kwesintu osukulungisa ikudla bani lokho
ye ukudla engilakho okwamanje ngilokudla okugoqela amazambane amachakada indlubu umfushwa olude umfushwa wendumba engisekhezu komsebenzi njalo okuthola idobi lalo silenze kibe yisichaza amazwi fobu
ye so likwenzelani konke lokhu baba Mlisi
sikhumbuza abantu bakamthwakazi sizwe sikamthwakazi ngokudla okuqinisa umzimba ukudla okulohlonzi ukudla kwesintu ukudla esikhule ngakho kanti futhi asikhumbule babudoda ukuthi lokhu kudla yikudla okulomkanjo okanye ngithi mina yikudla kwesintu esikhule ngakho ukudla okuqubethe izinto ezibalulekileyo emzimbeni womuntu ingakho sikhumbuza abantu ukuthi kasiyeleni kulezi zinto eziyikudla futhi ezizosincedisa ukuthi sidwe lemikhuhlane emzimbeni yabantu
ye siyabona njalo ulamacimbi kuzobuya la machakada akutshela abantu ngalokho
ye amaqembu khumbula ukuthi ukudla kwesintu esikubona egangeni ngesikhathi nqabu sesekubona kunengi ngesikhathi sakho sikugole sikupheke sikuwomise lokho kudla ke sikudla isikhathi esiningi ngesikhathi sekusika nxa amaqembu engasesegangeni njengoba sengike ngachaza ekuqaleni ukuthi ikudla kubaluleke kakhulu emzimbeni womuntu ngaleso sizathu sigqugquzela okanye sisithizela abantu ukuthi kababuyele ekudleni kwesintu okuyikho kwakho imzimba kanti futhi njalo akunamkhuhlane njengalokhu okuningi esicabanga ukuthi ikudla okumnandi kodwa ingaphakathi yomuntu kuyibulala kanti futhi njalo kuyafana lawo amathakada nawo siyaphithizela kangako ukuthi abantu kababuyele azibuye emasisweni.
Ye, nxa ungavalisa abantu akubatshethi bangakuthola njani ukuze bethole khonokho kuhle.
Hawu, siyabonga kakhulu abalaleli okanye abalandeli besichazamazwi kunye nabalaleli abathole lokhu kudla. Bangiyatholakala kunombolo zocingo ezithi 071-783-4130. Ngizophinda njalo 071-783-4130. Inombolo zocingo.
Ye, phosa amazwi okugcina baba.
Amazwi amokugcina yikuthi ebantwini bakamsakazi siyisizwe sikamsakazi kazibuye emasisweni kasibuyeleni ekudleni kwethu kwesintu siphile njengokuthi besiphila njani kudala kuzosiza lokho kathi futhi lezi zinto kaziduli kungasongela imali esingayisebenzisa kwezinye izinto kathi futhi kuzosenza futhi sibe lempila kahle engcono kakhulu.
Ye, sithathele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMartin Mlilo owesichazamazwi. Baba Mlilo uwenza okwesintu sibili okunye okumangalisayo. Sibonge kakhulu Mlilo ungathinela kusasa baba. Ye, Zulu kaNdaba siyethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Amukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontunga milinkomo lamhlanje ngilomfundisi usemispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe lekhefu elihle elepasika.
Usiphatheleni namhlanje?
Izabala lapha umbhalo sikhangela ukuvuka kwaJesu. Luke chapter 24 uthi kodwa ngosuku lokuqala lweviki emadabukakusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile. Bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni. Kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwathi besadidakile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo. Besaba bakhangela phansi. Amadoda athi kubo, lifunelani ophilayo kwabafileyo na? Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalili esithi indodana yomuntu kumele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizoni ibethelwe ivuke ngosuku lwesithathu. Ngakho ke funa sikhangeleni lindaba. Indaba yokufa lokuvuka kukaJesu indaba eqakathekileyo kakhulu ngoba ivangeli lesiKristu limi ngaphezu kwaleyo ndaba. Akula enye into emisa isiKristu ngaphandle kokuthi iqiniso lokuthi lokuqiniseka ukuthi uJesu wafa waphinda njalo wavuka. Indaba lokhu kuqakathekile. Okokuqala, siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ukuthi umuntu kuGenesis isono sayehlukanisa umuntu loNkulunkulu. Ngakho kwakudingakala umhlatshelo ofaneleyo owawungagcwalisa ukuthi uNkulunkulu aze athethelele abantu izono zabo. Kwakudingakala imvu engalasici. Siyabona ukuthi kwaqala ke uNkulunkulu wadinga kubo Noah, wadingakale kubo Abraham, wadinga kumaprofets, kodwa kuzange kutholakale umuntu owayefanele engalasici ukuthi enze lokhu. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ku-Isaya ukuthi uNkulunkulu waze wazisindisa yena ngesandla sakhe. Kutsho ukuthi nxa sikhangela lindaba sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wasebenzisa umntanakhe uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abe nguye osikhululayo osindisayo ngenxa yokuthi wakwanisa ukuthi ngokuphila kwakhe eyinyama kazange awone kazange abe lesici lalabo abambethelayo badinga amacala kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli ithe ekugcineni bamfica engalasici kodwa ke abakhokheli bebandla ngaleso sikhathi bathi bona hayi umbetheleni ngenxa yokuthi uzithe yena ungumntaka kaNkuluNkulu ngakho siyabona ukuthi uJesu akulasici lobesodwa ayelaso wabethelelwa into eyayingasoqiniso wabulawela into eyayingasoqiniso kodwa uNkuluNkulu wayekuhlelile ukuthi kube njalo ngenxa yokuthi wayevele edinga imvana umhlatshelo ongasoze ube lesici ngakho sasikhangela ukuthi nakhala ku Testament elindala kwakusiba lemfanekiso behlaba izimvu ngakho siyananzelela ukuthi uJesu Kristu wagcwalisa ke khonoku wabethelwa ngesiphambanweni wathwala izono zomuntu wonke ukwenzela ukuthi ngabe kungubani oza kuNkulunkulu edinga ukuthethelelwa uyawuthola okwesibili ukuvuka kwaJesu kwabafileyo kutsho ukuthi wanqoba ukufa ngakho lezo zinto ezimbili ziqakathekile nxa sicabanga iPasika ukuthi uJesu wafa wathwala izono zethu kodwa kwesibili wanqoba ukufa ukwenzela ukuthi lo mkhethayo ukuthi abe yinkosi nomsindisi layo uzanqoba ukufa
Akuyiphethe mfundisi
Baba igama lika Jesu yathandaza kulabo abandlaleleyo baba bathethelele izono zabo ubagese ngegazi lakho elachitheka eCalvary ubavumele uNkulunkulu wami ukuba amagama abalotshwe ebhukwini lokuphila okunaphakade ngegama lika Jesu Amen
lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo
siyabonga kakhulu untungameli inkomo ungatshelwa kusasa Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingani tshona njani mthokazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethula namhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo sixoxa lothwelela ishoko osakhulayo owasungula uhlelo lweClean Up Campaign uhlelo loluso lutholakala emadolobheni atshiyeneyo elizweni njalo selusize abatsha abaningi ngokubafundisa okuningi ukuthi bangathola njani indlela zokusiphandela besebenzisa amaplastic lokunye okutshiyeneyo Shoko ngiyakwamukela kuhlelo siyezwa intsha elizweni ikhala ngodubo lokusolakala kwemisebenzi uhlelo lweClean Up Campaign lukhanya ngani luyafundisa uZulu ukuthi balakho ukuthola indlela zokuziphandela besebenzisa amaplastic lokunye okutshiyeneyo awusitshele okuningi ngalokho ukuthi umuntu wenza njani imali lamaplastic alahlwe nguZulu
sathi sichabisa thina idolobha lethu abantu abaningi kade bengazwisisi ukuthi ingcekeza ayiphathi kuhle lapha ayiphathi kuhle phansi so sekubona ukuthi abantu abaningi sebebhenefithe kakhulu lo mkakaso wethu abantu abasalahli izibi phansi sekuthola abantu abaningi ababuya besijoyina sekuthola abantu abaningi ababuya besika i-advice ngikhuluma kanje kuba abantu ama-recyclers asesitshela ukuthi hhayi nxa yenza iprogrameni lisi-invite lathi sibuye sizokollecta amaphepha arecyclwayo imbodlela ezirecyclwayo lakho futhi lathi sesifundisa abantu endaweni esiyabe siyenza amathina ukuthi enye ingcekeza ayisongcekezela yakwanza ukuthi lisenze ukuthi lani lithole imali
qhubeka khonapha kushokho chasisela abalaleli ukuthi ngaphandle kokwakha izinto usebenzisa amaplastic ulakho ukwenza imali ngokuthengisa iplastic njalo zikhona na inhlanganiso ezikumsebenzi wokuthenga amaplastic adotshwe ngabantu na
hayi ngiyabonga le ndaba ze-recycling ngapha ngakithi koBulawayo ye sekulama-companies a-recyclayo bayaphatha labantu sibili but sifuna ukuthi kuspread kakhulu kube le better reach abantu bekwazi ukuthi imbodlela yama i-plastic bottle yamahewu
plastic layer, ama Pepsi, ama Coke, imali. Ungakuthatha kube kuningi imali. So ifuna ukuthi sibili abantu bekwazi ukuthi lokudobha ingcekeza uyaqina lawo usule imali. So hayi ngiyacabanga nge-progress esesiyenzileyo kathi sikobulawayo.
Hayi siyakuzwa shoko, isikhathi yiso sesidliwe ngumankoyi. Siphosela amazwi akho ukugcina kubalaleli.
Hayi ngamazwi amalutshwane nje ngifuna ukuencourage bonke abantu ukuthi sibe proud of environment yethu, singayeleli ama dam site abe khona in our surroundings. Environment yethu iyatshengisa lathi ukuthi singabantu aba clean, so let's push for that. Yeah, hayi ngiyabonga kakhulu.
Hayi liyamuzwa zulukandaba, sithanda ukubonga uThondela Shoko ngokungena kuhlelo. Uyalukhuthaza ukuthi dobhani ingcekeza, keep your environment clean. Abafisa ukuxhumana lo Shoko la kumthola kuFacebook uThondela Shoko, kanye la kuTwitter @ShokoThonderai. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje zulukandaba, lingakhohlwa ukuthi sidivela njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection ngolwesibili. Mina wathi ngishaye phansi zulukandaba sibhole ebalulisayo ngenja bulo igama lami ngumayigobe, ngithokaza omuhle zimbapho omuhle, sodibana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mayigobe. Namhla silo mculo wecembu lelufana Big Show.
Bantu bakithi kuzo zonke indawo obingelelayo ngwashington Ndlovu ngihamba lo Mercedes Ndlovu lojabulani Moyo. Singabasunguli belupane Big Shows, siphuma elupane endaweni yelupaswana, silamadlalati angu-5. Sithanda ukubonga kakhulu ukuthi lisimamele namhlanje sidlala emsakazweni, liqhubeke njalo lisisapota. Sule iqembu ngo-2016 saqala ngedlalati elithi Unyalo Lampumulo, salandela ngelithi Balandeli Bethu, salandela ngelithi Imnandi Lento, salandela ngelithi Zibondiwe, salandela ngelithi Amasiko. Sithanda ukubonga kakhulu abafowethu esebenza lawo, abafana loMkhokheli Ndlovu, loCarrington, loLloyd, loJohn Usikwamula, loShadrack. Izoba khona iqhawe elinyade siyibambe lalo kwena lindima yomculo uMbongeni Jabango. Basuka wasilahlekela, elale ngokuthula. Ilupane Big Shows ingoma sizibhala ngokufundisa, ngokududuza, ngokujabulisa abantu. Iqembu libhese eJohannesburg. KuFacebook page likhona iqembu Lupane Big Shows Band. WhatsApp likhona Lupane Big Shows Band. Ama number 084-806-8120 or
644-390-400 061-663-9317.
Sithanda ukubonga kakhulu kini lonke elisilalele emsakazweni, inkosi ibusise. Sidinga kakhulu i-support kini.
Ngakho uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele vesilazo. Abalandeli bokholo lwesiKristu bakhala ngokungayi emzindleni zokukhonza uNkulunkulu. Abafundisi bathi basebenzisa indlela eziningi zokuxhumana labalandeli ngesikhathi sekhefu lephasika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.